So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 Mfumfu 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
thina esikufunayo ukuthi sithole isalary esifaneleyo kunje kozubukhwa kula off uze uphumule inxa ibhasi yakho ingafa kodwa esikutholayo kuhambelani lomsebenzi esiwenzayo isikhathi esingena ngaso lesokuchayisa vele asikhulumi langaso kungakho sisithi kungcono lati kuke kukhangile imali lendlela esisebenza ngayo siphiwe okusifaneleyo.
Ubulawayo namhlanje uvuke ebhekane leduko lokuswela izimota lamabhasi athwala abantu kulandela ukukhalala umsebenzi wabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi awezupho.
Siyakwemukela ngakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions le ngoba abantu abasela msebenzi ama-industry abevalile kodwa sange sidele besilokhu esizama amanye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
Wamukelwe ngenjabulo yeZimbabwe umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba e-United Nations unkosikazi Alena Doan namhlanje.
Isizwe se-America sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uColin Powell usechonile.
Wake wabanga nobhala ubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell ngasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ubulawayo namhlanje uvuke ebhekane lodubo lokuswela izimota lamabhasi athwala abantu ukungena lokuphuma enzikini yedolobho kulandela ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi aweZimbabwe United Passenger Company ZUPCOM. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zekampani kahulumende yamabhasi eZimbabwe United Passenger Company zikhalale umsebenzi, zikhala ngokuthi zifuna iholo elingcono kanye lomumo wokusebenza omuhle. Lamhla abachayeli bamakhombi aphiwa imvumo yokusebenzelana labezupho bebesebenza kodwa bekhulelwa linani labantu abakade befuna ukugada kodwa kuthe kuchaya ihola lechumi u-10 a.m. ekuseni amabhasi ambalwa abeseqala ukuthwala abantu. Umnumzana Ernest Chabalala uchayela kukampani eZupco uchasisa ngabakhala ngakho.
Thina esikufunayo ukuthi sithole isalary esifaneleyo kunje kozupco akula off uze uphumule inxa ibhasi yakho ingafa kodwa esikutholayo kuhambelani lomsebenzi esiwenzayo isikhathi esingena ngaso lesokuchayisa vele asikhulumi langaso kungakho sisithi kungcono lati kuke kukhangile imali lendlela esisebenza ngayo siphiwe okusifaneleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ukhuthaza uhulumende ukuba avumele abangekho phansi kukazukho ukuthi baqale ukusebenza.
Ngakho ukuthi sicela ukuthi abantu kweze kuthwala abantu kwe-transport sector kungabi le monopoli yeZupco kuphela. Sikhuluma kanje namhlanje abantu badweke kakhulu ekuseni imota zakoZupco amabhasi engabonakali whether yi-strike kumba so-strike luhlupho lwakho ngalokuthi nxa iZupco sibe lohlupho lwayo kumba abantu sebe-strikile kumba elafiweli abantu bagcina sebesendlela zokuhamba. So esingakuleyo ukuthi sizabuyela futhi emvesa kutsho ukuthi uhulumende kavulele amanye ama-players ku-transport.
Unkosikazi Evelyn Songo umhlali wakoBulawayo uthi uhulumende mende uyazehlulekela ukulungisisa udubo lokuthwalwa kukaZulu.
Sesithole nzima ngoZupco thina ngoba kathembakalanga. Namhla sigade nzima ekuseni lanxa kungagada ama-private lamapholisa lawo ayasithwalisa nzima kuma-roadblock okukhona ukuthi uZupco seyehlulekile kumele sibuye lapho esasikhona kunje sigcine siphuzile igovernment kayilungise masinya lapha ike lokufuna ukubusa zonke indawo
unkosikazi Thandaza Moyo omunye njalo umhlali wakobulawayo uthi ukuswelakala kwemota zokuhambisa kuyabahlukuluza emsebenzini
lapha engisebenza khona sibhatala ngama hours owasebenzile so nxa itransport ihluka kutsho ukuthi leyami imali iyehla ngoba ngisafika ngiphuzile emsebenzini amakhiwa akawalani lakho lokhu ukuthi uzukho ukustrike i-company police ayitshintshi cela ukuthi uhlupho lolulungiswe ngoba lathi siyasiharasa
imizamo yokuxhumana leziphathamandla zikazukho yehlula ngoba bebengadobhi ucingo kuviki edlulileyo ngolwesihlanu inkampani yezukho ikhuphule imbadalo zokugada amabhasi kanye namakhombi imbadalo yokugada ibhasi isuke kumadola angamashumi amane i-40 bond yaya kumadola angamashumi amahlanu i-50 bond ukuthi ikhombi isuke kumadola angamashumi amahlanu i-50 bond yaya kumadola angamashumi ayisithupha i-60 bond izitimela zilokhu zingakaqali ukuhamba kobulawayo kodwa zikhangelelwe ukuba lapho sezihamba zizabe zisiya e-Country Park lemganini lokhu kuyimizamo kahulumende yokuqeda uhlupho lwendlela zokuhambisa elizweni ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wamukele umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations unkosikazi Alena Doyen lamhlanje. UDoyen ufike eZimbabwe lamhlanje kuhambo lwensuku ezilishumi lokuzozizwela ngodaba lwezijeziso zomnotho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende weZANU-PF uthatha lelithuba lokuza kwankosikazi Doyen ukuthi amchazisele umonakalo athi udala izijeziso zomnotho ezethethwa ilizwe okuludaba osuleminyaka lusegudwini. Unkosikazi Doyen uzahlangana labaningi kuhulumende abenhlanganiso ezizimeleyo labanye abantu abazisisa indaba yezijeziso zomnotho. Ukhangelwe ukwethula impumela yophenyo azalwenza eselizweni emhlanganweni lentatha lezindaba emaphethelweni ohambo lwakhe. Uphenyo lolu luzaphawulwa enhlanganisweni ye-United Nations emahofisini ayo awedolobheni le-Geneva elizweni le-Switzerland. Uhulumende weZANU usele minyaka esithi izijeziso lezi ezabekwa ngamazwe omhlaba ziqondise kunkokheli ye-ZANU-PF eyaziwa ngokuphatheka emsebenzini yenkohlakalo lamakhampani adlelana layo yizo esezibulele ilizwe esithi ukukhitshwa kwazo kunganceda ekuvuseleleni umnotho. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lonkosikazi Doyen balile ukukhuluma lentatha lezindaba ngodaba lolu namhlanje besithi bazakhuluma lazo ekupheleni kophenyo. Ekhuluma enkundleni yokuxhumana ye-Twitter isikhulumeli sikamongameli umnumzana Joe Jaramba uveze ukuba uhulumende wamukele ngenjabulo ukuza kwesithunywa esiqakathekileyo ese-UN elizweni ukuzodingisisa izizathu zokutheswa kwelizwe izijeziso lezi. Uqhubeke ethi ukuza kukankosikazi Doyen wethuse abe-MDC Alliance bona athi abadonge ukuthula elizweni ngokuphehla udlakela emasingo kuviki edluleyo ukuze i-UN ikhohlwe ngendaba zezijeziso. Ongumqondo ochaswa kabanzi ngobona ngokuqoqwa komsebenzi kuZANU-PF umnumzana Babutho Moyo.
Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku ule anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobudlwangudlwangu. Kanti why lobudlwangudlwangu ungenzakalanga ngoJanuary, ngoFebruary, ngoMarch? Why kusenzakala ngo-October? So kumele kubuye umuntu ovele United Nations.
Kodwa isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe izijeziso zomnotho azibekwanga yi-United Nations ngakho-ke akusoze kwenelise ukulungiswa ngabe UN.
IZANU ilomkhalelo wayo njengenyoni evuke seni ihlabela ingoma engalamsebenzi. Kathesi iZANU ikhala ngama-sanction. Ama-sanction la akhona kuthiwa yi-targeted sanction. Akazange fakwe United Nations in the first place. Angazi ukuthi umuntu we-United Nations lapho uzedingani. Afakwa yi-United States of America ngomthetho okuthiwa yizidera. I-Europe layo yaba ngabanye abafakela i-targeted sanctions abantu abaphula amalungelo abantu eZimbabwe. Bafakela abantu abafana nalo njengomnangagwa, lamanye ama ministers akhe, lamasocha, labani, lamanye ama company.
Kodwa be MDCT ekhokhela ngumnumzana Douglas Munzura bathi bazasebenzisa ithuba leli ukuba baphe umthunywa weUnited Nations imbono yabo eyamele kunkuthazo yokuthi izijeziso kumele zesulwe.
Njengabandla sikhangelele ukuthi sethule imbono yethu ebhaliweyo kunobhala yena lo omelele iUnited Nations. Siza kuthi ngomva kokukwenza lokho ke sibe sesibiza mhlawumbe umhlangano wabonozindaba kumbe siphe istatement esitshengiselayo ukuthi thina kuyini esikubeka phambi kukanobhala weUnited Nations omelele United Nations law.
Ababandla phikisayo bathi izijeziso lezi zafikelwa abantu abangadloniphi amalungelo abantu nabaphatheka kunkohlakalo iningi labo abakuZANU-PF labadlelana labo hatshi ilizwe lonke kungakho kumele ziqhubeke zikhona uhulumende aze ahloniphe amalungelo lawo. Angizansi yezwekazi le-Afrika owesadak lawo uyingxenye yalabo abakhuthaza ukuthi kumele izijeziso lezi zikhitshwe. Okuyikho owakhulelayo ukuthini kubekwe ilanga likamhlaka 25 Mfumfu ukuba amazwe la atshengisele kuthazwa ukukhitshwa kwezijeziso lezi ngoba zingaphambanisi iZimbabwe kuphela kodwa umhlubulo wonke wangezansi kweAfrika. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abakubandla leZANU-PF bathi uNkosikazi Doyen kumele atshelwe ngabantu bonke ukuba ziyabhidliza umnotho welizwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli. Kodwa amabandla atshiyeneyo aphikisayo athi abeZANU-PF yibo abathwalise nzima uZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umabutho Moyo okuhla ngodilwa abatsha kubandla leZANU-PF ngomunye wabathi kumele uZulu akakazele ukuba wesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli.
Siyakwemukela kakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions leyo ngoba abantu abaselamsebenzi ama-industry abevalile kodwa sange sidele besilokhu esizama amanye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
Umnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uyakusekela lokhu.
Labo abalezimali zabo ama-sanctions vele abathinti. Athinta wena lami othengayo, uhambe usiyathenga komnyoro, uhambe usiyathenga kosekusile, uhambe usiyathenga komaplanka, uhambe usiyathenga komawunga, uhambe usiyathenga ecomplex, a-affecta thina. Ngoba akula muntu ongangitshela mina ukuthi njengo-leader we-EFF ukuthi ama-sanctions kobulawayo asinceda ngani. Ama-sanctions ayenza i-fuel, i-petrol idule kakhulu. Ama-sanctions ayenza ukuthi even yena uhulumende nxa siyadinga izimali egcine siyadinga izimali zechimbazo, izimali zezigangi.
Umnumzana Kwanele Hlabangana okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe uthi uzakhuluma loDohan ngezijeziso zenotho.
Kukhanya le ndaba yama-sanctions abantu asiyiboni ngesolinga solinye kuba lokhona ukwehlukana ngasoxoxwa ngayo. Kungakho ke thina njengabo sopolitiki sithe sizalithola lelo thuba ukuthi ke sihlala phansi ukhona esimlungisele khona simchazele kabanzi ngoba thina sihlezi labantu siyakubona ukuhlupheka kwabantu siyakubona ukuthi ilizwe lethali iphambili kuqakathekile ukuthi izijeziso lezi zesulwe ngoba azikho emthethweni.
Umnumzana Edwin Ndlovu uthi izijeziso zenotho abazaziyo yilezi ezijeziswa uZulu libandla leZANU-PF.
Izijeziso zomnotho ezetheswa ke inkokheli ezikhona elizweni leZimbabwe ezokuthi uZulu abantu bebengaphathekanga kuhle njalo baqhubeka bangaphathwa kuhle okudingakala ukuthi ubukhokheli kumele butshintshe indlela obenza ngayo buhloniphe ilungelo loluntu. Ngibona nxa lungenza njalo ke lobo bukhokheli izijeziso zomnotho lezo ziyapho ngokuphela nje njengamazolo ukuthi nxa ilanga selichisa amazolo aphela kayisizo zijeziso esingathi thina kumele kubuye kuzokhulunywa kumele kuthunyelwa abantu bazo assessa lokhu lalokhu yana haji izijeziso nje esingathi thina ubukhokheli beZANU-PF ikakhulu yibo obuye thesi abantwana beZimbabwe izijeziso zomnotho hathi ukuthi sithi izijezo zomnotho lezo zivela phandle ke abantu zibaphethwe njani.
Kulabanye abathi kumele kudlulisiswe umonakalo odalwa izijezo zenotho lezi ezafakwa lilizwe lemelika eleBritane lamanye kulandela udlakela olumangalisayo eZimbabwe okuthiwa lwalutshotshozelwa libandla lezanu PF. Umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula izombusazwe uthi uhambo lukankosazana Dohan luqakathekile kakhulu.
Ukuza kwenxusa le-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu. Sithemba uzakhangela lolu daba nxa zonke ekhangele ukubana ama-sanctions lawa khona aphethe njani isizwe seZimbabwe. Okwesibili njalo aphinde akhangele njalo ukuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo lokuthi ahloseni, ngoba ngibona kunxa zonke kuqakathekile ukuthi sikhangele ama impact yangkhona, kodwa njalo sikhangele njalo lokuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo, njalo izinto zangkhona seza lokho ezikhona yini na ezaletha ama-sanctions lawo.
Elemelika lafakela izijezo zenotho abakubandla lezanu PF abedlula amajumi ayisitshiyangalombili 86 kanye lamankampani angamajumi amahlanu lasithupha 56. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
ELeZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abayizigidi phose ezimbili lengxenye bawo 2.5 yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili. Kunje inani lasebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokulolu bhubhane loqhamukayo ngumbimbitho nyakinye selikunkulungwane ezidlula ezilikhulu 132,368, ukugoqela asebephephe kulomkhuhlane abazinkulungwane ezidlula ikhulu njalo 126,308, bafa inkulungwane ezidlula ezinelengxenye 4,658. Kunjalo nje ababalisi bakhuthazwa ukubana baqhubeke besiya emsebenzini lanxa uhulumende esithi uzajezisa zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshanga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kusukisela lamhlanje. Uhulumende uthi bazaxolelwa abanye abangakahlabi ijekiseni leyi ngoba kukhona okusababambileyo, kodwa bakhona abazajeziswa. Umnumzana Vusumuzi Mahlangu ukuhlanganiswa yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, uthi ababalisi abaningi bahambile namhla emsebenzini njengezinye zonke izisebenzi zikahulumende. UMahlangu utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi akumelanga uhulumende axotshe umsebenzi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ababalisi noma bengahlatshwanga kumele bahambe emsebenzini ngoba kasiyo ndlela eqondileyo ukuthi ke bangamiswa umsebenzi, ngoba sikhangelele ukuthi ke umqatshi nxa esithi ke uyabamisa umsebenzi kumele ke ababhalele munye ngamunye atsho isizathu sokuthi ke kungani bamisa umsebenzi, njalo ke atsho lokuthi ke konke okukhangelele ukuthi ke kwenzakale singakubiza ngokuthi procedure isiyenzakele yini, konke imfanele kumele zenzakale ukuze umuntu axothe umsebenzi, kumele konke kwenzakale. Njalo nje ke noma nje sivuma ukuthi ababalisi kumele bahlabe, akumelanga babanjwe ngamandla, ngoba siyakwazi ukuthi ababalisi abantu abanye bangabe belemkhuhlane ethile engahambelani lakho, engahambelani lokuhlaba. So kuqhakathekile ukuthi uhulumende akunanzelele khonokho ukuthi ke kumele kulandelelwe njalo kunanzelelwe ngumqathi. Kungakho ke sina sithi ababalisi abaqhubeke besemsebenzini ngoba kulilungi labo ukuthi babe semsebenzini baqathiwe. Nxa ukuthi umqathi umbuhulumende uthi ke naba usebaxothile, kumele ababhalele munye ngamunye esitsho izizathu ukuthi ubaxotha ngaliphi, njalo ke kuyini abakonileyo. Yonke imithetho okumele ilandele ukuze baxotshwe kumbe kwazakale ukuthi ke bangabe belohlupho bani yenziwe. Nxa konke lokho kungenzakalanga, ababalisi basemsebenzini njalo kumele babe semsebenzini.
Mnumzana Vusumuzi Mahlangu, ukwenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, lapho ke limuzwe ixoxwa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Owake waba ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell ngasekho. Umndeni wakhe wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eFacebook othi uPowell ukhulelwe zinhlungu eziphathelane lomkhuhlane weCOVID-19. UPowell waba ngumuntu wakuqala onsundu ukuba akhokhele ugatsha olubona ngokudlelana lamanye amazwe womhlaba leMelika. Wakhokhela uhlangothi lolu kusukisela ngomnyaka 2001 kusiyafika umnyaka 2005. Wayesebenza phansi kwahulumende kamongameli George W. Bush. Wake waphatha njalo uhlangothi lwebutho olwePentagon ephansi kukamongameli George H.W. Bush. Wathi engakangeni esikhundleni wathethiswa ngowaye ngumongameli wakwele Zimbabwe uMnumzana Robert Mugabe leziphathamandla zelizwe leli kulandela ukuloba kumaphephandaba kwele Melika esola uhulumende kaMugabe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe ekwele Melika.
Namhlanje isizwe seAmerica sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uColin Powell usetshonile kuthiwa ufe ngama-complications awe-COVID ma sisizwa from i-family yakhe. UColin Powell umuntu oqakatheke kakhulu, obeqakatheke kakhulu e-America ngoba nguye wayengowokuqala umuntu onsundu ukuthi abe ngu-Secretary of State ngesikhathi kubusa uGeorge W. Bush.
Akusitshele Mnumzana Moyo ukuthi ube indoda enjani ubaba uColin Powell?
Ngum-Republican, kodwa yena ungum-Republican lo esithi singathi thina u-moderate, meaning ukuthi aka-subscribe to ubu-Republican lobu obu-extreme esingathi obufana labalandeli baka-Donald Trump. Sibone ngo-2008 uColin Powell esenza into engavamanga ukwenzakala phakathi kwamabandla awe-Republican nama-Democrat. Sibone uColin Powell e-endosa uBarack Obama ngo-2008 for u-president, echiya umuntu wakibo wama-Republican, okutshengisa ukuthi uColin Powell noma bengum-Republican kodwa ngumuntu acabangisisa kakhulu izinto, and ebona ukuthi u-Obama ube ngumuntu owenza i-history ngo-2008, and uColin Powell akazange afuna ukuthi abe on the esayidini le-history elirongo elingavumelani lo tshintsho silubone lusenzakala e-America.
UMnumzana Deni Moyo ngomunye wabacubungula lokulandela ezombusazwe osemelika. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ese-Washington DC. Live talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Abakumsebenzi wezempilakahle bathethe ithuba lenyanga kamfumfu ukuqinisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-breast cancer. Bathi ukubanjwa le mvukuzane le akutsho ukubana umuntu sephiwe insuku ezimbala zokuphila, kodwa bekuthaza ukuhlolwa masinyane ngoba kuphathisa ukuthi umuntu athole usizo olufaneleyo lokwelatshwa asile kulo mkhuhlane nxa ubanjwe masinya. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inyanga kamfumfu isikhathi sokukhankasela ukulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele, i-breast cancer month. Imvukuzane yebele ivame ukuhlasela kakhulu abesifazane abaphezu kweminyaka engama-40 kumbe abemuli elembali yomunye owake wayigula wesifazane ongela mntwana loba ophangise ukungena esikhathini labesilisa abalutshwana. Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mthabisi Bebe uchasisa ngemvukuzane yevele lezibonakaliso zayo.
Breast cancer yimvukuzane yevele yona uyibona nxa umuntu engaba lelampu kumbe iskin lesane sevele singasuka sitshintshe sibe lamabalabala sibe lesilonda kumbe ivele lalikhipha i-discharge amanzi lawo abehlangane legazi sometimes inipu leli liyatshintsha leshape kube lesilonda. Abantu abathola imvukuzane yevele ngabantu abajayele ukuba lezihloko zabo ezake zabanjwa zile mvukuzane leyo kumbe bake babanjwa bona ngokwabo kwelinye ivele bele mvukuzane. Phela abantu abaphuza ukuba labantwana abaphangisa ukungena esikhathini njalo abantu ababhemayo abanathayo abantu labadala kakhulu asebedlulisayo o-30 to 40 years.
Ubhebhe uthi imvukuzane yevele ayihlaseli abesifazana kuphela kodwa labesilisa njalo iyelapheka nxa umuntu engahlolwa ibonakale masinyane.
Ijaleke kakhulu kubomama than kubobaba. Breast cancer ngayibamba masinyane iyelapheka lula kodwa ungayiphuzela kuba nzima ukuba iyelapheke. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu wonke ehlale ezihlola ivele lakhe isikhathi sonke elijayele ukwenzela ukuthi lingaphungutshintsha kuze sokule lamp amanipples etshintshe ishape sometimes bathi nipple retraction kumbe kube lama-discharge kunipple. Konke lokhu ungatshengisela ukuthi usukiba lemvukuzane esele kumele ubone udokotela.
Unkosikazi Phamitsayi Thaka oyelatshwa imvukuzane yevele ukhuthaza uzulu ukuba asukumele phezulu ayehlolwa.
Ngithanda ukuthi ngikhuthaze lonke abantu wesifazana labobaba ukuthi i-breast cancer is not a death sentence. Ungahlangana layo but ungayisabi. Engingalikhuthaza ngakho ukuthi khona lihambe liyehlolwa kuphela for this period eka-October ukwenzela ukuthi once is diagnosed early you stand a better chance ukuthi ukwanise ukuzuza uncedo.
Unkosikazi Nelisiwe Msipha isakhamuzi sakobulawayo oseke wazama ukuyahlolwa eGarlin House uthi imali efunekayo ukuthi uhlolwe iningi kakhulu.
Ukuthi siyehlola siyafiswa kodwa imali efunekayo iningi kakhulu laloba kulomkhankaso wokuhlolwa. Ngokunanzelela kwami yikho okunye okudala ukuthi abantu bangayihlola ngesikhathi kugcine kusiba lokulahlekela kwezimpilo zabo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothini ezihlukeneyo zempilo ezigoqele e-Women's Institute for Leadership Development zizabe zile mkhankaso ngemvukuzane yevele ngayonale inyanga kamfumfu. Phansi komkhankaso walonyaka ngemva kweminyaka emibili eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ahlaselwe lubhubhane lwe-COVID-19 abantu bakhuthazwa ukuyahlola kungelambhadalo ezibhedlela zakobulawayo ezibalisa e-UBH leMpilo Central Hospital. Indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye-Breast Cancer Month ithi Buddy Up to Beat Breast Cancer lapho abantu abamele bakhuthazane ukuyahlolwa kanye ngomnyaka lanxa bengela abakucabangelayo ukuthi kuyizibonakaliso zemvukuzane yevele ikakhulu abaphezu kweminyaka engamashumi amane yokuzalwa ukuze bethole usizo lokwelatshwa kusesemasinya. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Singekehluka nezihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ubulawayo namhlanje ovuke ebhekane lodubo lokuswela izimoto lamabhasi athwala abantu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi eyezobcom. Wamukelwe ngenjabulo eZimbabwe umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations unkosikazi Alena Doyen namhlanje. Owake waba ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell akasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngupraxitus Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela kokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.